Inengi labantu abalobulili obungacaciyo lithi liyahlukuluzwa umphakathi njalo lokhu kumele kuphele. Unkosikazi Sithokozile Ndlovu uthi ukungamukelwa komntanakhe ngumdeni lomphakathi sekwamdalela izifo.
Oyinkazana ole-24 years. Indaba yokuhlukumezeka ngenxa ye-coalition yabo yamphatha kabi kakhulu mina ngoba ingagcina ngibanjwa imikhuhlane yesiziyo, ngabanjwa inhliziyo, ngabanjwa i-BP because kwehlile kuyamukeleke emulini.
Unkosikazi Hleziphi Hadebe uthi waxotshwa lapho ayekhonza khona ngenxa yesimo somntanakhe.
Nesihlobo zingikhethi lingitshela ukuthi uyakuzophila njani. Kwakunzima kini but nothing no problem. Ntoma lo mntanami nomtshato wami waphela, ukufundisa baphela. Izihlobo zami ngathi manini kancane ngimele umntanami ngoba nxa umntanami ehlaba inkosi uthi mama lo ngimayekela ukumela umntanami uthi mama lo uzakulayilelwa bani.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Phathisani Tabengwa usola ukuhlukuluzwa kanye lobandlululo olubhekane lalaba bantu.
I think ama church should be more involved because ngibona ngani ama church yiwo instigator mbe ya promoter ukuhlukunyezwa kwabantu be-LGBTQ. I-acceptance khona khani ukuthi kuthiwa ngamadimoni yimimoya mbe kuthiwani ama-church phela kuyabe kuthiwa yimimoya i-spiritual what i-deliverance and khona khani kuyangena engqondweni zabanye abantu kugcine sokupromote ukuthi kube ne-violence against abantu laba of which mina I think should be the other way around.
Umfundisi Ronald Matongwe owenkonzo ye-Metropolitan Community Church usola udlakela lobandlululo olujonge ama-key populations.
Njengebandla siyamelana lokuhlukuluzwa kwabantu kungakhathelekile ngezimo zabo ngoba isisekelo sombuso asilabandlululo, asilakumindezela ngitsho le mabandleni okholo akumelanga kube lobandlululo lwabantu ngokuba uKristu wafa wavuka efela umuntu akazange wabandlulule.
Umnumzana Mnyarazi Mkandla obona ngokuqhutshwa kwenhlelo e-Advocacy and Research for Men in Zimbabwe uthi basungule uhlelo lokulimukisa uZulu ngamalungelo ama-key populations bemanyane lenhlanganiso ezimbalwa olulesihloko esithi Free to be Me ngoba laba bantu bahlangana lobunzima emakhaya abo lasemphakathini.
Ukhankaso lolu esilalo lapho sikhangelele umphakathi ukufundisa umphakathi ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi hayi singakhangelani phansi sonke singabantu singabi lodlame singabi lenzondo lapho sifuna ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi singabantu sikhona emabandleni sikhona ezimulini eziningi lathi singabantu belizwe lethu leZimbabwe ubandlululo hayi asilufuni.
Unkosikazi Monica Mutswangwa umphathintambo obona ngendaba zabesifazana lentuthuko uthi uhulumende weZimbabwe wenza konke okusemandleni akhe ukumelana nodlakela kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Inhlanganiso ezigoqela iGirls, iVovo, iSRC lezinye ezweni yizo ezizaqhuba uhlelo lweFree to be Me zisekelwa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 yokuBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.